soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 1 kuNhlangula 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili kulomtshayeli owe ngendizamtshina yakhe wafa embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumente amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa luhlonzi kusetshenziswe elemelika. Kusolwa isiphathamandla sezanu-PF umnumzana Obedi Mpofu yena othi abantu akumelanga bakhulume ngodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umtshayeli wendizamtshina obhubhele engozini yokuwa kwendiza yakhe embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Izim Life ibika ukuba lingozi yenzakale emaphethelweni ombukiso lo wona oqoqwe yiMashonaland Flying Club. Ividiyo ethulwe ilinkundla iveza lindizamtshina igiqika emoyeni umtshayeli etshengisa ubugabazi bakhe. Kodwa ukhanya ehluleke ukuyisusa kuleso simo yasitshayeka phansi inengi lingananzeleli ukuthi besokuyingozi. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa lihlonzi kusetshenziswe idola leMelika njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2009. Ukuwa kwemali yakuleli mihla lamalanga sokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Emkambo we Reserve Bank of Zimbabwe izolo idola leMelika belithengwa ngamadola akuleli angamakhulu amathathu alesishiyangalombili 1:308. Ngeviki edluleyo belibiza 1:290. Emkambo wensitha khona idola leMelika libiza amadola eZimbabwe aphakathi kwangamachumi amane 1:400 kusiya kumachumi amahlanu alengxenye 1:550. Isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi sesifikile isikhathi sokuthi lilahlwe idola leZimbabwe.
Lokho kuyasitshengisa ukuthi kulento engabambe ngakuhle kwezomnotho welizwe ngobuhlupho ngabona imali sisiwa uhlonze insuku zonke. Kusegcina futhi ukuthi lokho kukhomba ukuthi njengezizalo zalapha eZimbabwe abantu sebeyaphila nzima, abantu baza kudubeka kakhulu ngoba kusitsho ukuthi nxa seziqhubeka imali luza amandla kutsho ukuthi intengo empahla lama-services yakhwela. Ngezinye indlela kusho ukuthi vele ukuphila eZimbabwe sokudula. Lokho ufuna ukwenzani ngoba abayiwabarana amabhizinisi baza kunanzela ukuthi nxa befaka intengo zabo ama-prices lawa bawafaka besebenzisa i-rate yedola eMelika. Kusitsho ukuthi nxa usuyiguqulela ngapha kuya kithi eZimbabwe kuba nzima ngoba yena le sizwa yi-308 okwale iviki. Yebo kambe yekhona kodwa ngase siya sibili phansi ku-ground ku-market ayisiye esebenzayo. kusebenza ilei rate mkambo unyama esithi na black market rate yesebenza and sikhuluma kanje kathes isikhona between 450 kusiya ku 500 idwala emelika elilodwa sisho ukuthi sofalo lithenge 450 kume 500 so akumalisela ngaso kungapha futhi ezebe yongiswa lento efana nawo kuyatshengisa ukuthi impilo yabantu bezimbabwe ayisenzima so ke leli dola selehluleke ukubana lizimele so kusegcina into uhulumende kuphela decide ukuthi hayi akalibeke eceleni engxenye akacaba ngenye indlela
siyazi ukuthi uhulumende wethula umthetho ovumela abantu ukuthenga izinto ezimqoka ezigoqela ukudla phandle kwelizwe kungelambhadalo yeduty ungathi kuyaphathisa yini lokho njengoba izinto zithula kangaka eZimbabwe
eqinisweni ukuthi abantu bezimbabwe abaphathiseki ngoba bona ababenelisa ukubana baphume phandle kwelizwe baye kuya lezompahla abantu abalutshana kakhulu futhi bona abo bantu ababuyela ezompahla ukuthi bazosebenzisa ukuthi bazisebenzise bona lezompahla sebebuya lazo ukuthi bazozithengisela abanye abantu and ngase bezithengisa futhi sebesebenzisa enale irate esikhuluma ngayo enale black market eyokuthi idola imelike yodwa isithanga nge 500 kusithi ukuthi la nxa sekuyela zompahla ukuthi abantu bazithenga kweneliseki ngoba ziyabe seziduro okwedlulisileyo kukanti injongo bekuthi kuncediswe njalo futhi phezu kwalokho akuncedi kakhulu ilizwe lezimbabwe ngoba nxa usuvumela ukuthi abantu bayithathe impahla ngaphandle kwamanye amazwe balethe lapha kungelambadalo ngezinye indlela usubulala amakhampani ezimbabwe oyiwo phela ayiwo la aproducayo ngoba abantu sebezathi hayi nxa sokunjalo sebekhohlwa lezi ndawo zezimbabwe ezila maprize aphezulu ngenxa yokuthi vele i-economy elizwe ifile so usho amakhampani ayatshone siya phansi kuzatsho ukuthi abantu bezimbabwe izisebenzi zilahlekelwe imisebenzi abanye ngoba amakhampani engeke abagcina esenanzela ukuthi abantu sebethenga impahla ngaphandle so yilo ihlupho olukhona ngezinye indlela le into eyenzakileyo incede kakhulu abantu inceda abantu abalutshwana kakhulu kodwa babuya lapha futhi sebethengisa sebebulala abantu ngamaprize ayesabekayo so kusegcekeni ukuthi ezomnotho wezimbabwe kathesi hhayi sezifile sikuloko ukuthi sezifike esimeni sokuthi uhulumeni zokuvayela vuma ukuthi into le isiyalile and okungenzakala njeyona behlala besitsho ukuthi hhayi impendulo kathe sekuthi ke sifake ibhondi le yezimbabwe eceleni sisebenzise yona nale imali yemzini idola lemelika okwesikhathi esithile kwenzela ukuthi atleast senelise ukuthi umnotho welizwe ungathi uyaphakama ngoba kathe sumuma hayi movi kusegcekeni ngoba le dola njengoba siyibona iyalapha ezimbabwe nxa uyiqathanisa yemelika iphela amandla suku zonke so lokhu kuyatshengisa ukuthi impilo zabantu bezimbabwe sabantu sebephakathi kohlupho abantu bezehluleka ukuthi bahambise abantwana ezikolo abantu bezehluleka ukuthi bathole ukudla okweneleyo abantu bezehluleka lokuthi bathenge imithi nje ukuthi baziphathe nxa begula so luhlupho lonke loluhlala abantu bezimbabwe kodwa uhulumende ukhona ukukhangele ungathi kabona uzithulele kodwa kumangalisi ngoba uhulumende wezimbabwe wakathi eseqinisweni uhulumende wezanupf asela mpendulo ngamachallenge abantu abahlangana lawo
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso emela izisebenzi iZCTU uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso yePost Independent Survivors Trust isisole isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obed Mpofu yena othi udaba lwegugurawundi akumelanga kukhulunywe ngalo ngoba luvusa amanxeba abantu beMandebeleni labeMidlands. Umpofu wethule amazwi la emngcwabeni kaChief Mabhikwa ngomgqibelo. Umpofu wayekhulumela phezu kwamazwi kamfundisi uSeni Sibanda yena otshele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kulumbuthano ukuthi udaba lwegugurawundi kumele lulungisiswe ngoba abantu beMathebelelende ababulawelwa izihlobo belokhe befuthelene. Sixoxele siphathamandla sePost Independent Survivors Trust umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ongumsekeli njalo wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change.
Peace iyamangala ngamazwi kababa uObed Mpofu uma ephonga ukukhuluma ehlamasa esithi ukuvusa amanxeba egukhura hundi akuncedi ngaphandle kokuthi abantu babe lentuthuko kambe bazaba lentuthuko njani bona bayezigoka. Sibona ngani ukugolomba abantu abazifelayo, abahluphekayo, ababubulayo ngokuhlutshwa ngamazi omuntu omdala, ngoba phela siyamazi obhethi impofu ngesikhathi seGukura Hound wayevele sekuzana uPF. Ngo-1985 waba yicandidate yemguza wadliwa. Yikho ke siyamangala namhlanje ukuthi ekhulume labantu abadala ezama ukuthi ukuxolelana lokukhumisana umlotha kube khona, yena uthela iphethuru emlilweni. Siyamazi ubaba inkosi uMabhikwa ethi ngumuntu ofuna ukuthula elupane kakhulu ngokuthi abantu bazuze ububelo bonke laba bantu abahlukumezwa iGukura Hound. Siyamangala ukuthi namhlanje ezedlulwe ungumbono Vice President uChiwenga okhulumesazi ukuthi uphezu kwamangcwaba abantu ababulawa mahlana ngeGukura Hound. Thina bePeace lokhu sicubungula, sibhala amabhuku lama-records ukwenzela ukuthi isikhathi sesifikile bonke labo abantu abaphathekayo bebulala abantu mahlana bazaba accountable. Asethuseli kodwa imbali fanele ukuthi bekhona ikwenzela ukuthi usapho lwakusasa baxolelane. Sifuna abantu abangahlokoza abanye abantu, abantu abangaqala abanye abantu, ngoba siyakubona khathesi ukuthi ubaba umpofu u-Obhedi kazikhulumeli yedwa, ukhulumeli abanye abakuzana uPhefu ababona ngani iGukura Hound yayiyinto eyokujabulisa abantu besiNdebeleni. Sihambile njengePeace amaprovinsi wonke, into le singesizwe seZimbabwe hhayi emaNdebeleni kodwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanta ngomholi wenhlanganiso emela abantu abathinteka kudaba lweGukura Hound, iPost Independent Survivors Trust. Ungumsekeli njalo wesikhulumeli se-CCC. Sokwedlule iviki, umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change uNkosazana Mo Blessing Ali ethunjiwe njalo engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Namhla lilanga lesishiyangalombili enyamalele. Ibandla le-CCC lithi uthunjwe lilunga le-ZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Lanxa amapolisa ekuvuma lokhu ayakulandula ukuthi udaba lolu lulokwenza lezombusazwe esithi uJamba akasilolunga le-ZANU-PF. Le yinto engamukelwa ngabe-CCC abathi amapolisa azama ukuvikela ibandla elibusayo. Sixoxele lunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Asike sithini thina sinike amapolisa ithuba lokuthi baphenye kuhle uZulu abancedise alethe ubufakazi, ubufakazi obugcweleyo njalo obuqondileyo bungela ukuthi buyeleleka kuliphi icele lezombusazwe. Kungangeni ezombusazwe lapha kuqala, akuqale kudingwe ukuthi kwenzakalani, umuntu lo wanyamalaliswa yini, kuyini okwenzakalayo khona kokukhulunywayo ukuthi omunye wakhe wayethandana laye wasuka wenzakala ukuthi kwamapholisa ngendlela akubeka ngayo ukuthi wayesilwa. Kusho ukuthi ngezinye indlela asinikele amapholisa ithuba eligcweleyo ukuthi baphenye kuhle bethumele impumela eqondileyo andubana abazombangazwe laba bawo bangene bakhulume abathanda ukuthi bakukhulume. Kodwa sikubonile phela sesikufundile ukuthi izinto eziningi lezi singazithatha nje sisigijime ngazo sikhulume okungayisiko. Basitshengisile Olinda Masarira, Olinda Masarira bakhulumile ukuthi izolo lokhu bona babesetshenziswa besenza izinto ezingayisizo. Bakhulumile even u-Reverend Sibanda Kafihli, u-Reverend Anderson Sibanda uyakhuluma laye ukuthi kulabanye ababethathwa izolo lokhu besetshenziswa ukuthi abakhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, injongo kuyikungcolisa uhulumende, uhulumende we-ZANU-PF. Ngezinye indlela kuyabo kusenzwa iopposition isebenza lesinyi sanda sangaphandle besenza imisebenzi naleyo ukuthi kuthiwe khona uhulumende lo uyanyamalalisa abantu uhulumende lo uyenzani konke konkwana kusenziwa ngokunjalo kathesike asithintile amapolice ayenze umsebenzi njengalokho kuvele umsebenzi omeli uyenziwe ngamapolice ukuthi kubonakala ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo ngo blessings ali okungaba ingcazelo eqondileyo njalo kumele atholakale ephila kumbe efile kumele atholakale lo blessings ali
yebo uthi amapolisa kumele aphiwe ithuba lokuthi aphenye loludaba babagawule kodwa bakhona abakhala ngokuthi uhulumende weZimbabwe akaluphathi kuhle udaba lokunyamalala kwabantu ngoba sikhuluma nje kuloitaitsamara oseleminyaka leminyaka wanyamalala kodwa lalamhlanje akwaziwa ukuthi washonaphi lo uhulumende akatsho lutho.
Udaba lukaitaitsamara ludaba oludala babankomo asifuni kube siloku sizwisa ubuhlungu izimuli eziyizwe ezayehlelwa ngumonakalo lo ongaka kodwa ke okukhona yikuthi udaba lukaitaitsamara lwenzakala kuhulumende kamgabe ngesikhathi lesane sadlulayo ngabona bona abantu ababekhona ngaleso sikhathi yibo babemile mpendulo engcono ukuthi baphendule udaba lwabo itaitsamara kunyamalala kwakhe ngesikhathi seneso sabomgabe lesane sadlulayo ukuthi kwenzakalani ngayo itaitsamara lokuthi kwaxwayisiswa ngamapholisa batholani ngakho konoko yibo bamele belethe impendulo ukuthi kwayenzakalani ngaleso sikhathi kwakumele bakwenze ngaleso sikhathi kathesi unew dispensation kathesi lapha sesikhona akusekho konke konoko okuthiwa izinto zonke ziyenziwa ngendlela ezingayisizwa laba kwenziwa izinto kuhle kodwa olinda masarila sebesibonisile phambilini labo angelabo Reverend Sibanda ukuthi ezinye izinto lezi kathesi ziyenziwa ngabomu njengakhona okade kusenziwa khonoko okade kusenziwa angani kuthiwa abantu abayenza imovie laba abantu amalokuzeni be-opposition abe-MDC kade besithi ye ubani ucatshile usendaweni ethile lani basitshelile olinde ukuthi hayi into zangabomo leza njalo into ababezifundisiwe ukuthi bazenze zenziwe labo bayingxenye yako bayakufakaza pho-ke nxa kula bantu abasilethelayo ukuthi kade bebekhona ngale kusenziwa bayakwazi kade kusenziwani njalo kusenzelwani so kubuya njalo kusikhulule ukuthi kuthi okunye kwakhona kulokhu kuganga kudinga ukuthi kuxwayisiswe ngamapolisa kubonakala ukuthi sibisibili kuyini okwenzakalayo yikubona abanye abantu abanye bakhona labantu ababethe bona bacatshele ukuthi awulapha sebalekile ngaphandle kwelizwe nxa ukuthi into yakhona abanye bakhona kwathiwa babese-American Embassy befihliwe e-American Embassy so konke konoku kulokhu kuganga phakathi okukhona ukungcolisa uhulumende kodwa ke eqinisweni lokhu indaba kaZamara yindaba endala endaba ukuthi ngaleso sikhathi laba kwayenzakala ngakhona ngesikhathi sakhona yibo balempendulo ngakho lokho
umnumzana belief kaule lilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo selikubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi eZimbabwe libhekane lendlala empilonyaka ngenxa yokuma komkhathi. iChronicle ithi uhulumende usethule amanyathelo amatsha ajonge ukuhlenga idola leZimbabwe eliqhubeka likhithika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibone Studio 7, salibonani. Hayi, siyaphila lapha eCape Town. Hayi, sifela amandla ngapha eCape Town, abantu bayoyika, bayesaba abantu, kodwa bathembanga. Besaba umnangako, wathi umnangako uyatshaya, wathi umtshanje ngobhuti wakhe. So hayi, sicela amandla, libakhuthaze, lithumele abantu abalezivindi apha eCape Town, simbala, abafuna ukujoyina. Sabazange ubaqoqa nami ngapha eCape Town. Sabazange ubaqoqa sebavula amakhanda ukuthi bebone ukuthi sasa siyaphi sengahlala egangeni. Abanye bayazwisisa abanye baseyesaba amaNdebele namaShona kodwa kuyafana nje baseyesaba konke. Ngizama ukukhuluma nabo abanye ngesiShona hayi abanye bayavuma abanye bayesaba bahlobo. ngicela ingcwetise ke nami ngapha eCape Town. Mali khona elivaliziyo nani faka nje message emafoni nawo nani ngicela. Sikwazi evuleke izingqondo. Siyabona.
Sanibonani ku Studio 7 ibenyelelwa ngonyathi ngilapha eGwanda. Mfuna ukuphendula lo babo MRP obekhuluma ngokuthi he uSisi kumbuchamisa sebethu abantu besishoneni emathebelelendi bahamba amabhasi besethwala abantu bemashoneni bebaletha ngapha esindebeleni. Hayi 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 mhlobo wekhaya ulahlekile kakhulu ethi ngokuqondise kancane. iSisi asiyo eqhasha emabhodara uyayibona iBridge Border Post leyana akusiyiSisi eqhasha mtakaba kulabantu abaqhashayo and futhi ubokwazi ukuthi ibandla elibusayo lapha eZimbabwe izizana uPF akusiyiSisi. iSisi ayilandi bantu ibathwala ngamabhasi baletha kobulawayo kumbe ngapha eGwanda kumbe yonke indawo kubo Western Cape kumbe kubo BridgeBridge ngwayo. Hayi akuthwala abantu umuntu uyazizela ngokwakhe njalo asekho ukuthi iSisi ilesandle ekuqhashweni kwabantu abangasibo besindebeleni. Hayi khona lapho ethi siqondisane mtaka baba lingathi madoda lizama amavoti libese bezama ukugxeka ibandla libona lingazathi yileli strong iSisi noma lingaze likhulume kabi bafowethu iSisi thina singabantu besintwini lathi singamandebele kodwa asiboni emarapiyena le ibandla elingasilethele inguquko never asiboni sozamani ukuthi lidinge enye indlela ukuthi liconsult abantu lokuthi likhuluma ngayo ebantwini hayi ukuthi likhuluma ngokuthi iSisi siyenza ukuthi hayi into ezimbali.
Sanibonani ku Studio 7 mina ntanda ukuphawula le ndaba kapresident akhuluma kubi ngayo ngama-Americans lama-British lapho uzimotshela isikhathi ngaze ebe yasekela ama-Russian akhe lama-China akhe la asozafa ancedile izwe leZimbabwe. Yena okusalayo kufanele nanzelele ukuthi ebonge kakhulu ngama-British wobafaka esikhundleni ngesikhathi begenkulu umongameli uJoshua Mkabuko Nyongolonkomo. Yinto kumele beyinanzelele nje kuphela ukuthi British lawa lama Americans esikhuluma ngayo namhlanje asenza sihlupheke eZimbabwe yiyo afaka izalo PF yiyo afaka bona umnanagwa lawo engajone esihlupha nje kuphela utshone ekhuluma kubi ngama British ngathi osala ukuthi yena kabuyele kuphela ecolisa lama British hayi madoda laphana saphambanisa soswa uyanihlalisele ngikuhle zabona ilizwe liyaphumelela lehambe kuhle lokho utshone esihlupha ama Russia lokho le kuze ngini lama China lokho uzwe steady skate and futhi into ezahlupha futhi ngokuhamba kwesikhathi khona okokuthi abantwababo bazathi ngeminye iminyaka abantwababo bazathi sebetshintsha labo sebefuna ukulandela okunye okwasayinwa nguye lama-Russia khonoko kuzasihlupha khonoko futhi iRussia siqhashe ubhomba iZimbabwe.
Hayi bafowethu kanti lithatha abanjani Chris Gandhi Dungamiri Nkomo lithatha abanjani bafowethu nami lingizweni bafowethu ngicela umbono wami nami ukukhulunywe phela ngandi lami ngizwakale ukuthi lami ngiyakhala ngomnankakho yile ngikufisayo ukuthi umnankakho aphume 2023 sibe sivota ukhetho olukhululekileyo sifungeniseni i-CCC madoda sikhona ukusebenza sikhona ukubona ukuthi siyakuphi nathi singaphandle kwelizwe sikhona ukuyafika emakhaya lapho siye sisebenzele uze nekhaya ayiphume le nto le ngiyabonga ukukhuluma uThemkosi lana eBitoli usuke ekhaya ngale Zimbabwe endaweni yasemadophe emadojeni ngajabula kakhulu mali ngamlinga ngifunda amadoda emoyeni sengiyathenya la mamira hayi angifundwa abanye baphindwe thina hayi asifundwa indaba.
Sanibonani bantu bakithi lonke ku Studio 7 ngiyalibingelela lonke amagumba manomhlaba ngalibulisa bantu bakithi eZimbabwe esindebeleni ikakhulu kodwa kusiya ngami kungayi ngokuthi asicabangi okufana naye aluba izaphu lomthwakazi ziyahlangana ekhulumisane nje ukuze sithi sesikhethweni lo sithole mpela mbijana bangahlangana njengabahlangana ngakho bekukhulume bekuvumelane abantu bakithi esindebele nabo abavamisanga ukuba lenkinga ma bekhulumisana izinto bavumelana ngaphandle nxa kuyukuthi uyabe khona usesetshenziswa kumbe izandla lokhu bekunganceda mpela isizwe sakithi
ekumandebeleni ngesamphakathi. Kodwa masinga boni iselinye sihamba sehlukene akuna lapho sizaya khona.
Akuna lapho sizaya khona.
Nje uyabona nje lelo khuzeni ukuthi akuyakunywa ama-consequences lawa ukuthi vele bazama khona ukuthi singabi lakho esilakho. So bade kuhlangana kungasisiza okhulumayo Mike Spand.
Siyabingelela kumthwakazi omuhle kustudio 7. Sizingelele ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga izindaba ezinhle ezingakhetha ihlangothi zeZimbabwe. Okhulumayo kungusiphiwe wakwaZulu olapha kwele-South Africa ngokubuya eSholotho esephelela uwa-7 ngaphansi kwenduna uSiphoso. Hayi, siyazizwa izindaba zemibono yabantu impela bahlanganisa bafuna ukuba iZimbabwe iphakame, kodwa mbono ethiyeneyo futhi ehlukumezayo ukuthi sicinizane futhi iphumelela ekwenzeni kwayizinto kakhulu. Ke ngiphosa amazwi kwabake Mthwakazi kakhulu abathi Republic Mthwakazi MRP. Sibuya khona eCholosho, sizalwa khona, sihluphekile, siyayazi iCholosho legugurawunde, siyazi impela ukuthi sisuka njani. Njalo asikho ukuthi siyayigxeka Mthwakazi, siyithanda ukufa, kodwa ngesizathu sokuthi siyavula umqondo sibone ukuthi okuzasilungela yilokhu nalokhuyana. Abantu abazama, asisho ukuthi bona bavalekile abavula amehlo, nabo bavule ngendlela abavule ngayo imiqondo. Kodwa eqinisweni elihle bakithi, ake sixhaseni i-CCC, ake sixhaseni uChamisa.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi abahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo abe-ISIS bathi yibo ababulale abantu abalishumi lanhlanu kwele-DRC. I-Voice of America yona ithi esinye sezigilamkhuba ezimbili zakwele-Kenya ezidingwa yimelika uBadru Abdul Aziz Saleh usebotshiwe. Siziphethe ngodaba lwemelika. Isiqalile imbuthano yokulungiselela ukubekwa kwabafundi abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili ababulawe ngowesilisa ohlasele esikolo seRope Elementary School ngompopo ngeviki edluleyo esigabeni seTexas. Izolo kube lemikhosi yokuvalelisa abafundi ababili besifazana ekade beleminyaka yokuzalwa elitshumi. Ababili laba bachazwe njengabantwana ekade bele kusansa elithembisayo njalo ekade behlala nje bezijabulela. Owesilisa owabulala abantu laba laye wadutshulwa ngamapholisa wafa. Nansi ebezihamba phambili. Kulomtshayeli owe ngendizamtshina yakhe wafa embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa luhlonzi kusetshenziswe elemelika.
kusolwa isiphathamandla sezano PF umnumzana Obethi Mpofu yena othi abantu akumelanga bakhulume ngodaba lwegugura hundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.